amalungiselelo akhanyana ahambe kuhle ukukhanyana ubanga le ndibekezine ngingodaba lokuthi mhlawumbe abantu bafike kungela ama-ballot paper kumbe kulabantu abangavunyelwa ngu-voter into esifakalazenezo abantu akade bengalungiselelanga kukhanya ngani abantu belungisele ngakho nxa bekhona babengathokozi kuyabe mhlawumbe yikho khonokho ukuthi abantu kabasukanga bathola kade bekufihlela kodwa kukhanya ngani hhayi indlela abantu abaziphathe ngayo indlela emqoka kuhlanganisela le ndlela izisebenzi ezilungiselela ukhetho kuzigaba ezitshiyene amaphozisi atshiyeneyo ezisebenza ngayo eziqhubeka sebenza ngayo njalo ngendlela esisebenze ngayo
pho abakho abanye nje ababona ingani kukhona ongahambanga kuhle njengoba sibona ukuthi bebekhona abanye abakade befuna ukukhetha umnumzana Monzola njalo lo umnumzana Mthuri ubetshilo layo ukuthi ufuna ukukhetha
kungaba khona abangathokoziyo kodwa kungakhanyi kube le ndawo okwenziwe khona udaba lokhetho ngendlela ebingayisiyo njalo ngendlela ebingenza ukuthi abantu bacabanga ukuthi mhlawumbe behlile ukuphumelela ngendaba yokuthi kwenziwa ngalelo cele kuso sonke isikhathi bakhona abantu abaningi abedlula labo baqambileyo abakhangelela ukuthi labo mhlawumbe bangakhethwa labo baqhubekele phambili ngomsebenzi wokukhokhela ibandla okuqakatheke kakhulu ngikho lokhu ukuthi izinto zenziwa ngendlela esemthethweni.
Umnumzana Chamisa ubekhona lamuhla kwiprovinsi emkhethileyo.
UPresident Chamisa ke tisimuntu uthanda abantu njalo bonke abantu abafuna ukuvakatsha kumbe babekhona kuma-provincial elections bayavunyela ukuthi benze lokho angazi ukuthi uPresident Chamisa yena sengalelwa njalo kumbe sokungakhanya ngani kuyinto enzima njalo ukuthi abe khona. Akukho akusento ngakho emthethweni njalo abantu nxa kuyukuthi mhlawumbe bayabesaba uPresident Chamisa bamesabe khona nxa ekhona nanxa engekho ngakho kangiboni ukuthi udubolo ungabe lungaphi kulokho kungasenani bantu bazalandelela ukuthi lapha akhethwe khona kwele-America ku-Congress yase-America ube ngekho uPresident Chamisa kodwa ukhethiwe